Umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineu, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, uthi labo babambisana lezinye inhlanganiso ukuthi bancedise amatitsha.
Ngathi siyasekelana lawa amanye ama-union athi amatitsha athole ibonus in US dollars ilokuthi ama-salaries akhwele aye ku-540. Siyakusekela lokhu ngokugcweleyo. Abanxa sikhangela ibonus yinto ebhadwala once off, but uhlupho olukhona ukubana kuzathiswa kwenziwe njalo ama-unions angasakhulumi ngalizwi linye, sebezama ukuthi bancintisane kukhona lokhu, kugcine kuyikuthi ababalisi yibo abaluzayo. Thina sifuna kube le unit of i-purpose ukuze bona lokhu kwenzakale.
Umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi izikhalazo abazifakayo kuhulumende ziqondile.
Civil servants and teachers in particular have been shortchanged by the Second Republic. And we believe that the cause or the demand for bonuses to be paid in US dollars is legitimate. If government is honest, they cannot continue telling the world that they have a budgetary surplus.
Izisebenzi zikahulumende ekakhulu ababalisi bancindezelwe nguhulumende lowokhona. Siyakholwa ukuthi isikhalazo sethu sokuthola amabhonasi ngemali yeMelika siqondile, njalo uhulumende kayekele uhambe etshela umhlaba ukuthi kulezimali ezisalayo lokho abekuhlelile ngapha izisebenzi zakhe ziphakathi kodubo. Kundaba yokubhalisa imihloliso, ababalisi basebenza nzima kodwa bengatholi inzuzo evela kwezimseke. Kufanele ukuthi kusiya phambili ababalisi baphiwe ukuhambelana lomsebenzi abawenzayo ukubhaliseni imihloliso.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi okwenziwe nguhulumende kanye lezimseki kutshengisa ukuthi i-US dollar likhona elizweni.
Ababalisi bakhuthaze i-executive ukuthi kayiye xhumana nohulumende alungisise udaba lwebhonasi, azame ukubhadala ibhonasi yababalisi ingama-US dollars. Kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama-$50 ngeviki. Lokhu kutshengisela ukuthi ama-US dollars akhona. Ababalisi bathi bona izimseki kayibhadale i-invigilation, ibhadale njalo lokumaka okwenziwa ngababalisi. Izimseki itshengisile ukuthi ile mali ingakwenza lokho ngoba ibiqhatsha abantu abanye abaphumuleyo, njalo isithi bona kabakhangele ababalisi abasebesemsebenzini.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthembisa abazali labafundi ukuba imihloliso izaqhutshwa kakuhle.
As the Minister of Primary and Secondary Education, would like to assure our valued learners and our parents that they should not panic about any calls to boycott invigilation. Examinations will go ahead so that we may be able to contribute to the socio-economic.
Njengogatsha kwezemfundo sithanda ukuxwayisa abafundi kanye labazali ukuba bengathuswa imibiko yokuba ababalisi abasoke babhalise abafundi. Imihloliso iyaqhubekela phambili ukuze lathi siphathise ukuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Gertrude Kuphe umzali okobulawayo uthi uhulumende kufanele akhangelisise izikhalazo zababalisi.
Uhulumende melakazibuze ukuba kungani izisebenzi zakhe zihlala njalo nje zingezifuna ukukhalaza lomsebenzi zingena kuma-strike. Khathesi nje iqiniso elikhona ukuthi esikolo vele akula ukufunda okukhona ngoba amatisha vele ademotivated ukuthi akafundise abantwana sibili ngendlela efanele. Njengoba thesi sokuzabhala ama-examinations asikhayindelanga ukuthi khona sibe silokhu sisizwa ama-threats amatisha. Mina mbonani kungcono ukuthi kabaphiwe imali zabo ukwenza ukuthi abantwana labo bafunde ngokugcweleyo, ngoba lathi ama-fees khona lapho sabe sibhadale yonke ungela ngisho lesikweleti. So sicothi lokho kulungiswa.
Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Unkosikazi Nicolette Dlamini isikhulumeli seZimbabwe School Examination Council ekhuluma ecingweni lamhla uchaze ukuba njengenhlanganiso bebengakatholi isaziso esivela kubabalisi esokuba babhadalwe uma belobisa abafundi imihloliso. Wedlulisele imbuzo kuhulumende ngoba ethi ababalisi baqhatshwe nguhulumende. Inhlanganiso eZimbabwe National Statistics Agency iZimstat ithi isilinganiso semuli yabantu abayisithupha isifika kunkulungwane eziphosa ukufika amachumi amane, i-39,924, ukuthi benelise ukuphila kuhle. AbeZimstat bathi njalo bananzelela ukuthi intengo zezinto azimanga lokho ezikhuphuka zisiya phezulu mihla ngemihla. Ngokunanzelela okuthiwa yi-food poverty line, umuntu oyedwa kumele athole inkulungwane phose ezinhlanu zamadola, i-4,734. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.